Abantu baqale ngokushabela ingoma yelizwe yalandelwa nge-SADC le-African Union embuthanweni obuse-National Sports Stadium. Umongameli Mnangagwa utshele abemelika ukuba izijeziso lezi seziphazamisa inhlalakahle kaZulu kizo zonke inhlangothi.
Asingeke sakuvumela ukuthi kuqhubekele phambili ukubandlululwa kwelizwe lethu kanye lezomnotho. Sokwanele, mazesulwe lezijeziso khona manje. Khonokho ukuthi kuyabekwa imigobho elikhuni ifakelwe ilizwe lethu engabekwa kwabanye abantu akulunganga njalo akumelanga kuvunyelwe ukuba kuqhubekele phambili. Ngalesi sizathu sithi thina sokwanele masisuswe lesi jezisi.
Iningi labantu kabazihluphanga ukuphatheka kulo mkhankaso wokuthi zedzulwe izijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zezanu-PF kwabizelwa ngabenhlanganiso ye-SADC. Umkhokheli wenhlanganiso yamakholwa esimoslem eZimbabwe e-Supreme Council of the Islamic Affairs in Zimbabwe uSheikh Ismail Duwa ubekhona laye emkhosini wanamhla. Umsekeli kamphathintambo wezomvikela uMnumzana Victor Mathemadanda uncombe isinqumo esithethwe yi-SADC ukubasekela.
Ngithi kumele kube njalo loba abantu beZimbabwe bathona ama-sanctions kumele ahambe. Loba ama-sanctions ayaphazamisa into yonke eyithiwa yinto yeZimbabwe.
UMathemadanda uthi zingesulwa kuzawenza benelise ukubisana le nkohlakalo.
I-corruption is an indication yokuthi into kazimanga kuhle. Nxa into ingakwani ebantwini i-corruption iyathi ivuke. So ekumele sikwenze first ukuthi silungise indaba yama-sanctions. Ama-sanctions engahamba
kwasekelwa ngumphathintambo ogatsha lezamabhizimusi amaminyane lokuthuthukiswa kwawo uNkosikazi Thembiso Nyoni, yena osole kakhulu bonke ababeka uhulumende webandla lezanu-PF umlandu wokucatshwa ngodaba lwezijeziso.
Ama-sanctions ayaphila kodwa ama-sanctions yi-corruption. Ngaqala khangele kulabantu abebefuna ukubhadalela abantu babo ngaphandle kwelizwe izimali zabanjwa i-America. I-America yenza imali ngathi.
Umphathintambo ogatsha lezemali lokuthuthukiswa umnotho welizwe uProfesa Mthuli Ncube laye uthi uvumelana nomongameli welizwe kunkulumo yakhe yokuthi zisuswe ngokushesha lezo zijeziso ezabekelwa iZimbabwe.
Umongameli kumele ikhulumele sinothi ama-sanctions kasuswe okwenzela ukuthi sizuze ama-credit line okwenzela ukuthi khona zisupporte ama-industry yethu abantu babe nemisebenzi kube le-job creation. So we need these sanctions to be removed.
Bebekhona labameli bamazwe angezansi lezwekazi le-Africa abagoqela owe-South Africa uMnumzana Mphakama Mbete. Omela ilizwe leMalawi kuleli uNkosikazi Annie Khumwenda uthi seziphazamise inhlalakahle kaZulu lezi zijeziso hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lakumazwe angomakhelwane okubalisa leMalawi. Isikhulumele enhlanganisweni yeBroad Alliance Against Sanctions enguye njalo omunye wabasungula linhlanganiso uNkosazana Salingoni uthi kuyabajabulisa ukuthi usungenelwe ngabenhlanganiso ye-SADC umkhankaso abekade bengawo wokuthi zisuswe izijeziso ezabekelwa eleZimbabwe. Lumkhosi uqale ngokufola abekade bephatheke kiwo besukela endaweni eyethethwa igama lokuthi Robert Gabriel Mugabe Square ngabebandla lezanu-PF njalo bekukhokhelwa ngumkamongameli uNkosikazi Auxillia Mnangagwa, yena ofole waze wayafika enkundleni ye-National Sports Stadium. Abaphatheke kulokhu kufola kuqalele endaweni ye-Robert Mugabe Square obekukhokhelwa ngumkamongameli uNkosikazi Auxillia Mnangagwa, yena obekhatshwe ngumphathintambo ogatsha olubona ngezamabhizimusi amancinyane lokuthuthukiswa kwawo ole-Small and Medium Enterprises Development uNkosikazi Thembiso Nyoni. Abebandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa bona kabazihluphanga ukuzaphatheka besithi uZulu weZimbabwe ubayangisile abezanu-PF ngokungabuyi kulo mkhosi. Abezokholo abaze kulo mkhosi ngabohlangothi lwe-Spostory kanye nabe-Zion Christian Church, abacebisi bakamongameli ngaphansi kwe-Presidential Advisory Council PAC labo bebengekho. Ngimele isidlo 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.